sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlazi ku 28 Mabasa 2023 ngolwesihlanu ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa.
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 Mabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi.
Umbukiso wezamabhizimusi OZITF osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe kuvulwa ngokusemthethweni lamuhla inkosi yeSwatini uKing Mswati wesibili.
Ukuba umuntu ngesadalisa abantu abahambe kubuka uma mungameli uyabe eSwatini ngakhono.
Inhlanganiso ezizimeleyo yakwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga angamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu, abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa. Imizamo yokukhulumisana lenkampani zikamakhalekhukhwini ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa inkampani ye-Econet ihlala ikhuthaza ukuba nxa umuntu elodubo lwamagagasi la kumele athumele inombolo zakhe kulinkampani ukuze asizakale. Umnangagwa uza kuba khona edolobheni lakobulawayo lamuhla embukisweni we-ZITF. Kodwa izakhamizi zithi udubo lokunyamalala kwamagagasi luhle lwaqala ekuqaleni kwayona le iviki lanxa bekungafani lalapho umongameli esekhona edolobheni. EHarare lapho ahlala khona umongameli, izakhamizi zakhona lezithi azikubone okuthiwo ngabahlali bakobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kuMabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika phoseli bo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana esingathi network yama cellphone, singaziki obekuyimbangela ukuthi kuyini, kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwenetwork nje mahlayana singazi njalo. Kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo, abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile, abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza, kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso, kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews, kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa. So konkana-ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba?
Izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu, zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini, ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani, kube sokuphuma-ke imibono etshiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo. Kugcina kuvela khona ukuthi abanye baye sebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala datha yeneleyo, abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagesi njengoba ecithwacithwa, abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezithiyatshiyeneyo. Kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni lamuhla yinkosi ye-Eswatini uKing Mswati wesithathu. Kodwa ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wayethela umbukiso uzavulwa ngumongameli Macky Sall weleSenegal. Akwazakali ukuthi kwahamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Deborah Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, oqale ngokumbuza ngokuqhubeka kwebhizimusi labathengisa ezitaladeni ngalesi sikhathi sombukiso we-trade fair.
Business is still low in terms of ukuthi abantu emgwaqweni sibaningi sesikubhizinisi esidinga lelo dola liyabelisesikhwameni somuntu ani nxa sikhangele amakhastoma ethu phandle ye bephuma bengena bebuka besenzani kodwa mbonela ukuthi ibhizinisi isithethwa ngokungama-small shops lo okwaba khona ngokufomali sibile ngokwethu. But sokasuka kwagcwala kwa-overflada thina esithengisa phandle amatamatisi esithengisa phandle izinto ezitendini. So i-business it was half-half ubethola ye kodwa besingakatholi kangako ngoba nje saqa ngama-business people ama-traders so ufinde ukuthi abantu abaningi bebuyile ngabantu bemzini abavela kuboHarare koGweru so abazidrayivelayo so kade bengene lapho abangena khona bephume belokho zebhizinisi ekithi hhayi njengoba nakuyabe sokuofficially opened abantu bevela emalokishini abantu zebebuyela emalokishini ukuthi ibhizinisi ethu lizakhuphuka kodwa nxa sikhangele vele siye hhayi ibhizinisi yethu ibe low kayisangehayi njengalokhu kade siku-expect-a ngoba even labantu bona laba thina silabo kobulawayanye bakhala akula mali kade sizananzelela kulamanye ama-sectors like amanesi labanye abenza i-government abangazange behole plazi lakhona okokuhluphayo yokuthi mayetheningi i-plastic money so ukuthi phandle thina esithengisayo esisemabhizinisini amancane siyaswela imitshina yokuthi siswayiphe lezo ababelazo ama-RTGS thina ngokwethu yes njengobana sisahlakaransi wonke kodwa kuba nzima ukuthi uyethengisa into yesicathulo le-current rate yathese days njengobana kusasa ivuka ikhwelele kusasa ivuka ngokunje abantu kulezi nsuku vele like this year they take trade fairs and other business and sekuthi ibuye ngeviki engayisiyo leyiviki kusele 1 week ukuthi abantwana bevula ikolo so abazali they were preferring ukuthi behle bethenge belungiselela izikolo ukuvula than ukuthi abantwana be-trade fair and again abantu babelokuphazamiseka eqalise ingathi iyadura ukungena egedini ngoba bebethi $10 umuntu omdala $5 abantwana so abantu bakhonona ukuthi hawu kwadula nakuyinto yethu yakobulawayo so information yokuthi yehlile to from $10 to $5 from $5 to $3 balutshwane abakuzwileyo information abanye ngiyathemba ukuthi vele bazavuka bezihlalele bethi kuyadura e-trade fair nokugada ubala nokugada futhi nazelela futhi ngithina ngapha ama-city fathers ethu i-city council ingenisa amaphepha okuvala lokuthathela loku-legal action for abantu abalezikoredi zamanzi inenatshekya business is there for a person who is in business siyangwavangwavathe siyabona la sisuka lapha sesiyabana.
Alo ke ngunkosazana Deborah Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezimeleyo kwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga angamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo, intatheli izindaba yeStudio 7 ekwele South Africa.
Umthetho ndaba Western Cape High Court usuwethule isinqumo sokuthi lumuca womthetho awukho emthethweni ngoba wephula ilungelo labadinga ukuvikelwa laba. Lokho kulandela isicelo senhlanganiso yeScarabrin esiphanyekwe emthethwandaba ifuna kumiswe ukusebenza kwalo umthetho. Umcebisi wezemithetho kulenhlanganiso umnumzana James Chapman uthi basemukela ngokugcweleyo isinqumo semthethwandaba.
If it were enforced, people would be forced to return to countries where their life, liberty, fundamental human rights would be at risk. And that's something that couldn't stand.
Ukusebenza kwalo umthetho bekusephula amalungelo eziphepheli kakhulu ngoba bekuza kwenza abanye babotshwe babuyiselwe ekhaya lapho impilo lokuphepha kwabo kusengozini enkulu.
Couldn't be maintained that because of that time period, because of not acting within 30 days.
Inhlanganiso yeScarabrin iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi lo mthetho awuhambisani lo mthetho womhlaba jikelele wona ongavumiyo ukuthi abadinga ukuphephela babuyiselwe emazweni abo. Iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi ukwesula incwadi zabazali abazophephela lemuli zabo kutsho ukuthi labantwana abahamba labo incwadi zabo labo ziyahle ziphelelwe isikhathi njengoba zeyame ebazalini babo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo esiphepheli labantu bokuza sezemukele ngezandla zombili isinqumo somthethwandaba lesi. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi okufunwa yilo mthetho yinto enzima kakhulu ukuthi yenzeke.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele. So uma ephiwe 30 days kuphela kungenzeka ukuthi ayahluleke ngokungesisizathu sakhe.
Kusenjalo la inhlanganiso yeNigerians Lives Matter umnumzana Debo Adesina uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luhloniphe lesinqumo.
I would really be very happy if the Home Affairs can give human face by allowing these people.
Ngingathaba kakhulu nxa ugatsha lwendaba zasekhaya lungapha abadinga ukuphephela laba ama-permit athatha isikhathi esingaba iminyaka emibili engakadingi ukuvuselelwa.
Get renewed, maybe minimum of 2 years. If the Home Affairs failed to do that, it will amount to most of these people to become illegal.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Themba Phiri uthi kwakuvele kungafanelanga ukuthi lo muca ungene emthethweni osemthethweni ngoba wephula umthetho.
Siyakhumbula ukuthi iHome Affairs ezikhathini eziningi ayikwazi ukusiza abantu ngesikhathi esifaneleyo kuze kwenze ukuthi badlulelwe yisikhathi. Siyabonga ukuthi le nkundla ikubo nginde ukuthi bekubancindezela laba abadinga izincwadi zokuphephela.
Banele ngabe eZimbabwe abaphethe incwadi zokuphephela abesebesesaba ukuyazama kwengezelela amalanga besesaba kubotshwa phansi kwalo umthetho njengoba ezinengizazo sezedlulise amalanga angamachumi amathathu lawa. Ngusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu lungakaphawuli ngalesinqumo. Okwakhathesi lumuca usamisiwe ukusebenza kumele ukuthi umthetho ndaba wesekelo sombuso usemukele lesinqumo ukuze lomuca wesulwe. Ngumelisithu 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lezimlive.com lilodaba lokuthi ummeli womanyano we-European Union eZimbabwe umnumzana Jost von Kirchmann uthi eleZimbabwe kumele lilungisise isimo somumo wezelungelo likaZulu ngoba ulokhe umubi ukuze ilizwe lenelise ukukhanga abatshali bemali. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho lePlumtree lizasilela amanzi okwesikhathi esingazakaliyo ngoba imitshina edonsa amanzi edamu uMhlanga ingasebenzi ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ujesele studio seven sanibona kanye nabalandeli bakho. Kungena ngihlale phezu kodaba. Ustudio seven mina ngisacela ukuthi lapho mani sikhulumela indaba mhlawumbe ezesiNdebele sicela ukhavareji wonke umhlobo wakomthwakazi. Sicela ngelinye ilanga ma ubuza abantu lapho ukuthi babaphawule ngalokho nje kuyebe kwenzakala. Sicela ukuthi nabantu ngelinye ilanga kube ngumuntu ophawula ngesikhalanga akhulume sona isikhalanga khona lapho. Ngelinye ilanga kube ngumuntu okhuluma ngesiTonga. Ngelinye ilanga akhulume ngesiXhosa. Ngelinye ilanga akhulume ngesiZulu. Ngelinye ilanga akhulume ngesiVenda. Kahle kahle sicela nje ube nenumber lama-phone number yabantu ezigabeni zabo zonke ezijiyejiyeneyo and beze bekhulume ngalolu limi lwabo. Thina njengomthwakazi sifuna ukuzama ukupromota zonke indimi zakithi esinazo. 2023 bantu benkosi asambele siyovotela amakhansila ethu, sivotele labasizosimela ephalamende, sifake no-ex wedruku emarapi, sikhulise sihloniphe zonke indimi zakwethu lapha kumthwakazi. Ngiyabonga.
Anibonani, sanibonani njani? Hayi, thina siyaphila. Hayi, nasibona kuhle nje ukuthi sibambisane bakwethu, sibambisane. Yawalibona ilizwe lethu linzima, linzima ngale ndlela. Ukuthi sikhiphe lo mkhuhlane lo khona lo osiphilisa kabuhlungu, osiphilisa kanzima lo mkhuhlane lo iZANU-PF. Ngoba hayi, sesikhathele impela, sesikhathele, sihluphe kanye nengane zethu. Awukho okutshintshayo phezu kweminyaka emingaka abantu bebhizi bethu iZANU-PF. Ungakhanyi nento eyenzayo leyo ZANU-PF yakhona. Siyabonga lapho bakwethu.
Studio 7, sanibonani nonke. Kandi khoisi magumede ake sikhuze laba bantu bezapho please. I mean laba abezano lamalema abulawela ugogo babo after all their busy ngezano manje. Lina badala lina siyazi impela lamanga kakhulu liyadla futhi kuzano. Kodwa ukukhona ukuthi sicela please siyacela si MRP ingasihlukumezela abazali. Yabona wathinta izaphu wathinta MRP yilapho esalibonisa khona. Akungabi nendebele ligcamukela entweni yezano. Safelwa namanje amandebele asabulawa. Yonke into efikayo lapho eza namhlanje ubhizi ngokuthi ubaba ene line lokho lisambulu zalisathi emasoni ubaba wenu lizahlala khona.
Ngiyalithanda, ngiyalithanda bakithi basakazi be-Studio 7. Hayi, ngiyalithanda shuwa yakusasa. Ngazi ukuthi ngingalibonga ngayiphi indlela. Hayi, lami yikuqala nje ukukhuluma lani ngikhona ngapho ukuthi ngisize ithuba lokuthi ngikhulume lani. Hayi, sebenzani sibili emsebenzi wenu omuhle eliwusebenzayo. Uyabukeka umhlaba wonke ungaka. Hhayi, kukhona lilalele laba bathi kunde kungaba yingozi. Hayi, akula msakazi ongaba yingozi, umsakazi omhle kangaka. Ngiyabonga, ngimafindifuba njengoba liswa.
Hey, Studio 7, Studio 7, linjani nonke? Ngiyalibulisa abasakazi abahle elisinikeza indaba eziqotho. Ufo ukhuluma nje ngogawule ngamafishane ukuthi ugawule uchaza ukuthini uma esithi yena kulesandla ekwenzele ekukhuphukeni kwama-price. Njengoba nje kulela ilizwe kungasela price control, kungasela mali, kungasela ngisho anything ekhona. Abantu abaholi, otisha basela zithunzi, bonke abantu nje sebenikezwa izinto ezingekhoyo. Manje uma ekhuluma ngokuthi kule sandla sesibili, ukhuluma ngesandla sikabani? Ngoba bona yibo abakhontrola umbuso, yibo abakhontrola la majele, yibo abakhontrola everything. Waye bengababophi ke labo bantu uma kuwukuthi bayenza into ezirong. Bayakhuluma nje ngoba sebafundisa amanga bebadala oJoseph labogawule la ngoba badla njalo. Bona bayazuza sebathola amaplazi, ngabathola vele balamaplazi bengazange belwe lempi, balamaploti labo omalakhi nkomo. So bengasitsheli thina ngokuthi ama-price control ukuze akhuphuke kanziwa ngabanye abantu. Bayehlulekile for 42 years. Ovotela iZANU-PF ngumuntu ongenangqondo, umuntu ongaphelelanga ikakhulu ngithi kwabantu abasha ngabantu abavive ngaphelelanga. Ngiyabonga.
Vele eZimbabwe ngaphandle kokuba sikhululeke njengomthwakazi ozavele thikisane lezwi likamnangagwa uzabotshwa. Nampo nje kokungarivume bamashonana babotshwa bagwetshwa kuthiwa balamacala. Nampo sikhala bafelejele kuthiwa abalamacala bayethuselwa amashonana abajali ukwethusela abantu bebeba-abhuza bebahlukumeza bebancindezele ngokubabopha. Lokhu asisakuvumi abasibophe kumbe besibulale. Asisafuni, sasifuna inkululeko yethu singumthwakazi phambili ngomoyo, phambili ngomqondisi moyo. Salubonani, salubonani kustudio 7. Hayi, siyazozindaba elizikhiphayo bani. Sibonge abasakazi abasakazelayo. Sisizwa idaba likajacobu ngarivuna. Hayi, kafeli lutho, kufela ukuthi kahambisani lo hulumende wamashona ngebhadi kumbe ngeshwalayo elishona. So yikho sithina sithi phambili nge-MRP, phambili ngomthwakazi, sambeni ngomthwakazi. Sihlukaneni lezi zinto ezingasusi indawo, okufana lo mama lo le upho kuqhamuketi khona umagalela mafa urayithi khuluma ngomqondisi. So mama lo kakephume entweni le ngoba ungani ulobulema kuyayenza ukuthi elahlekisa abantu ngobulema bakhe bokuthi kumbe siwakhomba amashona. Kake siyekele umqondisi, umqondisi nguye kuphela ithemba lethu le mthwakazi. Umama lo uma kuthi uthi likahambelala lapha sidlali sizama ukhulula izwe lethu, zafelwa abantu thina la sizintandani. Umuntu obuye khuluma ukuthanda kanti into nayo izagcina kusasa sisixeka kumbe sesifisa lokubulalana ngenxa yokuthi umuntu uyadedakwe ngokumdakileyo kumbe uyabedakwe yini. Ebuye nje sapho kuthutha kustudio 7 esizwisa ubuhlungu. Thina zafelwa abantu amashona la yena makhuluma ngomafala ekwayicabanga ukuthi thina sizwa njani. Cabangelaneni sibili kakhulu, kuyasihlukumeza kakhulu. Umuntu ozakhanje lokhu esisemashoneni ngemva kwenhlungu ezingaka esitshela ukuthi khona umqondisi. Umqondisi sezizamile kakhulu lakathi sezindlela nasemabhoda kulobulibelo akusagcwalanga amashona asithathele imali ngendlela ema-police station akithi lasezikolo sokuze umqondisi wabuyalezwi lelo ukuthi khona amashona kame kancane kube kufakwa abantu abazazwisisa. So hhayi, uyamkhuza umama asimlwise.
Hhayi, izani iyahluleka banja, izani iyahluleka, izani iyahluleka. Hhayi, ayehle mani, ayehle izani, ayishiyele kwabanye abantu abazokwazi ukuphatha. Eyi, thina sifuna imisebenzi bandla, funa imisebenzi, sihlela sisebenzi. Nathi asinalo ikhaya, sinalo ikhaya ngenxa akamnangaza madoda. Hhayi, kaphume lo mkhulu lo, kaphume. Phuma Mnangaza, phuma niyidlulise bandla le rekhoda yize nayo ukuthi ngithi phuma Mnangaza.
Ndivuka njani, ndivuka njani balaleli be-studio 7. Ndivuswa unhlanhla mahlango seButswana Francis Tau ekhaya lapho engizalwa khona elupane esigabeni semalungu. Ndivusa umama uNanhlanhla lonkomo RJ lomankomazana kwanaphana lomalumama uPaulu Ngwenyi usamthulisi londivula laphana usathula no-Afrika bonke nje abangaziyo umza wami uJabulani Ngwenya laba kompabazala konamdini silaphana lo baba eshawini ngale kondani ilusulu. Ngingabona ubaba ngapho limtshela ukuthi ngiyamfuna i-network kondani abala network ngale ngitsho abazambona bemtshela ukuthi uNhlanhla uyakufuna emzini wakhe umntanakho futhi lagqwalisa ukubamba ngenxa ye-network. Ngithi ngiyabonga.
Studio 7 linjani hlobo zami? Hayi, siyaphila. Yebo, zama ukugcizelela kakhulu ubaba ukuthi khona yena amazwe la anamabili. Hayi, lokho ngiyakuunderstanda because amashona abuya eBurundi, amaNdebele abuya eSouth Africa, afika athole iZimbabwe ngalamo iliganga basebesikelana umngcwele ukuthi ababuya eBurundi baphelela la, ababuya eSouth Africa baphelela la. So iZimbabwe vele indle ingamazwe amabili, shoka bakuvumele lokho kuyinto kusebenze befake ibhoda. Qiniso limsula lo, noma bengabuyala bengathini kodwa iqiniso balazi benjana. Yikho bebulala amaNdebele babulalela konoko ukuthi engakukhulumi konoko efe ekwazi kodwa engakubhobozi. So imthwakazi iright mayithi lizwe kaligunye, ilizwe kaligunye. Yabo
Studio 7 sayibonani njani? Hayi, siyaphila, siyaphila. Hayi, siyabonga indaba elisisendela zona insuku zonke silalele. Sike siphawule lathi uba namhla nje kawani sizophawula ngesikhathi. Hayi, into ekhona uMnangagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu, izanu kayiphume abantu kabavoteli CCC bake batshintsha umbuso weZanu PF. iZanu PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba thathi imali kathi sibaphumale baphumale kodwa uyabona abantu begijima besiya kuMnangagwa. besiyamqabezela begida phambo kusoba kambe sibili abantu abalengqondo ababona ukuthi lizwe leliyana limoshakele xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumbono uboneni xa abazali behlezi phezu kwelizwe elimotokileyo linjeya izali ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo asicela izali iphume mina njengami ngicela izali iphume umnankakho engadlali ngabantu bemotsha imali esabekayo lezi mali ezisabeka i-triple c right kakhulu siyabonga njengane kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-odio ngikhuluma ngise-South Africa.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Elimelika lithi lithuthwa kakhulu ngokwenzakala kwele-Lebanon kulobukhohlakali ukumemetheka okumangalisayo. Umnumzana Brian Nelson okuhlangothi lukahulumente wakwelemelika ulubona ngokusetshenziswa kwemali ngamalwecatsha uthi sokulesikhathi inkokheli yakwele-Lebanon ingalaleli isicelo sikaZulu esokuthi kusetshenziswe imali ngendlela ekhanyayo njalo efiswa ngabantu. Inkokheli yakwele-Lebanon labanye abakuzinga eliphezulu kwezamabhizimusi kulelo lizwe basusa imali yabo elizweni leli beyifihle emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukuba isisindo sayo singagugudeki. Ukuze kwenqatshelwe ubukhohlakali eLebanon, elemelika lifakele izijeziso zenotho uRaymond loTeddy Rackme abenza ubukhohlakali obumangalisayo ukuze bethole imisebenzi kahulumende ehambelana nokuthengwa kwamafutha kagesi lokunye. Inkampani kaRaymond Rackme, EZR Energy DMCC, yaphiwa imvumo ngurhulumente waweLebanon ngomnyaka ka-2019 wokuthenga amafutha kagesi afika isilinganiso samathani azinkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu 150,000 tons. Inkampani le yathenga amafutha achiphileyo agcina ebulala imitshina ezitshitsheni zikagesi. Lokhu kwathiya abantu bakwele-Lebanon behlupheka okumangalisayo ngokusilela komlilo kagesi. UNelson uthi kwamanye amazwe umlilo kagesi ukhuphula isikhwama semali yelizwe kodwa kwele-Lebanon kukhanya engazani akuzange kwenzakali lokhu. Uthi kwele-Lebanon kusilela umlilo kagesi loba kwasetshenziswa imali eningi kakhulu ekuqhatsheni abantu okumele bedingele ilizwe kumlilo lo. Abantu laba abenza ubukhohlakali babizwa ngokuthi i-generator mafia uthi basebenzisa imali yakwele-Lebanon ukwenzela ukuzinothisa. UNelson uthi bakhuthaza ukuba kuvezwe uma urhulumente efisa ukusebenza labantu okumele badingele ilizwe amafutha asetshenziswa ekuphehlweni komlilo kagesi. Uthi balalele izikhalazo zabantu kwele-Lebanon abafisa ukuba kuvinjwe ubukhohlakali obenzakala kulelo lizwe. Uthi kusobala ukuba kwebiwa imali yelizwe ngabantu abayifihla kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bazinothise. Uthi imali leyi ifihlwa emabhanga. Ngakho-ke uNelson uthi kuqakathekile ukuba kube nohulumende kaZulu kwele-Lebanon. Uthi uhulumende kaZulu ulakho ukuthuthukisa abantu ngemfanelo hashi labo abenza ubukhohlakali. Futhi balakho ukufakela ezinye njalo izijeziso zenotho ikakhulu abasebenzisa buchapha imali kahulumende.
Hey. Manani. Wazen. Zwan. Ngikhonje njengawindo amthoba. Kojanga window mthova. Zwa, kojanga window mthova. Zwa, kojanga window mthova. Manai, kojanga window mthova. Zwa, kojanga window mthova. Zwa, kojanga window mthova. Zwa, kojanga window mthova. Zwa, bathengu lova. Uthara skela kutwana mhlanya lova. Uyazi ngilisentene ya, uthi kimi yena akalanda uzonlobola. Asasikile thingi yaqombola. Donki chapu vegani abakola, amayelo abamnyama njenge Coca-Cola. Ingabala ngapa njengamabire enqola. Ngikhonje njanga window mthova. Eh, khonje njanga window mthova. Zwa, khonje njanga window mthova. Zwa, khonje njanga window mthova. Manai, khonje njanga window mthova. Zwa, khonje njanga window mthova. Zwa, khonje njanga window mthova. Zwa, khonje njanga
window mchova zwa mina so pare I plan njenge swamze mbare ngilenka njenge tonke tare anzwakali nje mina njenge chukele sawe.
Ngikhonjwe njengowindu womchova, ingoma emnandi, ingoma gama 9 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesitha sidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni. Igama lami nguChris Gande.